Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lina livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 20 Nhlangula 2022 ngo Chris Gandle. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi lamuhla uzangezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu.
Njengoba sizitshile ukuphepha lethu esilibhalileyo sihlazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu engasikuvumi, ngoba elesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga.
Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho?
Wakathesi akudingi ukuthi ube lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikuwenza thina ongoya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezafu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo, lokho sokungokwendulo lokho.
Kodwa abanye bathi ibandla le-CCC lilazo ingatsha lanxa lisithi zadilizwa ukuze kungabi lempehla engenayo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu, and ngijabula ukuthi uthe for ibandla le-CCC. Kodwa ngiwuphendule kathi, ukungabi lama-structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yiliphi ibandla, kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma-structures. Wonke la mabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi lamuhla uzengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu. Sikhuluma nje oba abongi bathi kabayi emsebenzini lamuhla lanxa iholo lizakhwezwa ngokuphindwe kabili i-100%. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithi abongi bazabuyela emsebenzini nxa kuphela uhulumende engabaholisa ngedola leMelika imuli uxolo imali edlula amakhulu amahlanu US$540 ngenyanga. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bengavumelani lesilinganiso sokukhwezwa kweholo labo, bazaqala baphe inkulumo ithuba andubana bathathe amanyathelo okutshengisela.
Imali yena kafike emukelanga. Njengoba sizitshile ukuphepha lethu esilibhalileyo sihlazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu engasikuvumi, ngoba elesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga. Nanku phela sonke isikhathi sikhuluma ngemali yezisebenzi zikahulumende ubuya kuhanjiswe ufananise kuqathaniswe lale abathi i-TDL, i-Poverty Data Line. Imali ekhomba uyanga kumbe sithi thina imali eyitholwe ngumyanga oselizweni. Singeke sisatsho-ke ukuthi ababalisike bakahulumende kumele bafaniswe lobuyanga. Njalo-ke esikukhangeleyo ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi i-cost of living adjustment phela bathi iwenelisa olokho eyenzele ngikuphila, ngingaza-ke ngivume ukuthi ngeneliswe ukuphiliswa ebuyangeni. Sikwalele-ke lokho sathi thina ukuze ibhaskiti kambalisi ithengise ukuthi yena uvele usebenza nje uvele uklasi sithi thina yi-middle class, asingeke samfanisa-ke lo myanga phecelezi singeke sathina ngophofu phezulu njengoba sivele sisebenzela ukuya ku-upper middle class. kathi siyaqala nini zokuseleminyaka esishiya kalombili nje ukuthi siyehle khona ku-2030.
Kodwa nxa sikhangele yona isilinganiso sakhona okuthiwa sizengezelelwa ngayo, lisibona njani? Vele sizayenza yini ukuthi kube nganeno ukuthi amatitsha lenelise ukuya emsebenzini?
Ikho sisalile lesi silinganiso ngoba isihlanganiso lesi sikusukisela endimeni ephansi, ngoba nxa uthi 100% of 18,000 usho ukuthi ngiye ku-32,000. Ngenye indlela usho ukuthi ngisuke kulokhuyana engukuhola ekuqaleni lapha imali yaqali 18,000 ilingana le-$100. Namhlanje i-36,000 ilingana le-prosa ithi mina ilingana le-$50 kumbe ngithi mina $33. So ngenxa ye-$33 imali ukuthi angizayihola nxa ngisisebenzi kahulumende siphansi iyangapha, but nxa ngumbani usho ukuthi angaqala $61 isengikhupha enzenapha phezu kwemali kade ngiyihola ngoba ebeku-$175 kuhlanganiswa nalenye edinga ama-US dollar umatch ibiyimali. Kodwa khathesi akuselutho ngoba nxa ukhuluzitwe na-100% ungaze wafake abe ngamaphesentage nxa evele imbono oqala kuyo iphansi xa ekwesi ndawo. Yiko phela esikwaleleyo ukuthi hhayi kasiguquleni indlela esikhangela ngayo iholo lezisebenzi zikahulumende, sisukela ngaphi indima yakhona lapho esiyihlaba khona, vele siyihlaba ngendlela eqondileyo na kumbe vele sesayincedisa sayenza kanjani? Yikho osokubuyele nabo bayehlanganisa imibono njengohulumende baphendukele mpendulo athe bona mhlawumbe emva kweviki bangazale mpendulo.
Manje nxa kuyikuthi abafezanga lokho elikufunayo, lizathatha nyathelo bani? Sizabona na litshengisele.
Okokuqala krisis akuhlezi ukhuluma ngokuthi sizavele sithwale into ngasingakaqedi uku angithi ukuthi okujinze ngithi mina siyathuza kusesehluleni sekuhlula ingqondo, kwehlula le mbono, kwehlula lonke imizamo kulabo ukuthi azikunahazikazilekwe phela ngokukhale kwehlule ehlulwe ehlulwe hambe ayenqanda inkomo etshonyeselusa xa ukuthi uvele usehlulwe. Kodwa kwamanje sithe ithuba lengqoqo ngakho ke umbuzo wakho ngamakafitshane ngithi mina sizolichapha lelo bholokho sesilitholile.
Lo ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ezimtha. Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kungabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho? Nyakenye umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba usedilize ingatsha zonke zebandla ezibalisa ubukhokheli, abasekeli bakhe, umgcini sihlalo lengatsha zaphansi phambilini kokubumba kakutsha ibandla le-CCC ngoZibandlela. Lokhu kwathiya ibandla lilomkhokheli nje kuphela, labanye okuthiwa babambe izikhundla. Lokhu sokudale inkulumo abanye abafana lo wake waba ngumphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo esithi leli bandla seliyingebhezi nje engasoze inqobe kukhetho ngokuswela ingatsha zebandla kumbe ama-structures ngesilungu. Siqoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi ingatsha zebandla ngamacebo endulo ngoba lezinsuku intsha ayifuni okwakusenziwa ngendlela zakudala.
Okokuqala, siyazi ukuthi i-CCC yanqoba ukhetho olwenziwa inyanga ezimbalwa ezedluleyo ingelama-structure. So kutshengisela ukuthi i-structure ye iya isetshenziswe ukumobilayiza, kodwa ungazukhangelisise ingqondo yabantu abantwabethu abalezi nsuku laba kabaso laba abantu esingathi ama-post-nationalist political activists labana ababevama uhlala phansi kwesihlahla bekhulwa ngokwezabo bekhuluma ngokwezana beyiziqindiqindi kumbe ama-structures izigabagaba. Khathesi sekungathi sebengabantu abacabanga ngesingathi ngesikhiwa i-brand ukuthi kanti i-brand lethu ayi-CCC khanya into ethandekayo. Bayakhuluma ngakho kuma-virtual media, kuma-WhatsApp, kuma-Facebook, kubo-Twitter, kubo-TikTok bakhuluma ngakho. Kukanti-ke i-structure anje vele yona mthetho wayo yinto evele esetshenziswa ukuthi abantu bahlale bekhulume ngokomhlangano wabo bemobilayizana beqoqana besiyavota. Akusadingi ukuthi kube lento enjalo kanti singoba sokule brand politics ye abanye aba isikhuthe amfundo zingathi khona hachi istruck iyancedisa umobilize kanti immobilization sisenziwa virtual so abafana abantu abethu laba abazukulu bethu abantu abethu laba kabasela sikhathi sokuhlala phansi bekhuluma ngokwe ngokwe politics bephansi kwesihlahla sebekhuluma virtual sokuthi ukuthi nxa iCCC ile structure e virtual into engasebenza kwakhathesi
manje ibandla nxalingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kumbe okuthiwa i mobilization kungela ma structures kuyahamba njalo
njengoba ngisitsho mfowethu ukuthi ukumobilize kuthi ukuthi ukuqoqa abantu abaningi ukhuluma la lamalunga amaqembu ama political parties likhuluma ngokuyavota ngokubhalisa ama election ukuregister lokho konke sekusenziwa virtually abantu abethu thina baqeda isikhathi esiningi beku virtual ya into yokuqala so ukumobilize ngakho ukumobilize awusadingi ukuthi abantu bahlale phansi kwesihlahla bebhala amabizo kuma exercise book lokana i post national politics e nationalist politics esingekho kathesi okwesibili ye kungenzakala ukuthi i structure isetshenziswe ukuthi kube lula amabizo phansi abantu bejelana ukuthi bayavota kodwa njengokubona kwami isikhathi sakhona leso sisedlula sokusetshenziswa i virtual organization asiboneni futhi ukuthi nxa i structure ikhona endaweni kayihluphi ukuthi infiltrate ngoba nxa bekwazi ukuthi uzibani ubani ulesikhundla bengafaka umuntu wabo umuntu olomcabango nje ngabo imnike imali kodwa nxa i structure i virtual ibulembu i virtual structure guy bambeki it's not tangible you cannot infiltrate i structure e virtual so ngibona ngathi mina i CCC ingaba ngcono okwakhathesi ihlale i virtual okwemakhaya kungasetshenziswa enye izindlela kodwa kabaqale banqobe njengabalokho abakwenzayo kathesi banqobe ngo 2023 sebezasebenzisa abantu bakhona abasezi besezikhundleni njengama key contact persons okwakhathesi akudingi ukuthi ubele lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikwenza thina ongwena sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo lokho sungwendulo lokho
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare lokhu sikudaba lunye ukungabi lengatsha zebandla kubikwa kulakho bangela ukuthi bandla leCCC lingatholi imali yokusebenzisa kukhetho oluzayo ngoba amalunga aleli bandla engenelisi ukunikela imali ebhadalwa ngamalunga nyanga zonke sixoxe lo senator Khaliphani Phugeni owebandla leMDCT ocubungula izombusazwe njalo saqala ukumbuza ukuthi ukungabi lengatsha lokho kulomthelela na ekunqotshweni kwebandla lezombusazwe
Ngikubingelele msakazi ngibingelele labalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya umbuzo wakho muhle kakhulu endengicabula ukuthi uthe foye bandla leCCC kodwa ngiyuphendule kanti ukungabi la ma structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yilithi bandla kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma structures wonke la amabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma structures yikho ubona esehluleka ake ngibeke kanje amabandla okuphumelela noma ukwehluleka kwawo ekhethweni uyakwazi ukuthi ukulinke lobu le strength sama structures ukuthi balawo okunganani aqine okunganani lawo ma structures angibuye kubandla leCCC ibandla leCCC lilawa ma structures bayatsho ngempela bethi abala ma structures bacha kwathini kwathini siyakwazi waye besitsho kanjalo angithi babheke lokho abahlangane lakho ngemuva manje bese bebona ukuthi lenhlekelele leyingaphindi sivakatshele njalo kanti lo baba uchamisa naye usazama ukuthi afake iculture entsha lokwenza okutsha so ebese sithi yena hayi silibandle litsha kwenza kwethu kutsha kodwa iqinisweni ama structures balawo mawufuna ukwazi ama structures balawo that is why phela i standing committee committee sabo sihlangana bayahlangana ubona ngathi bayahlangana ngoba bombana abavele kwe standing committee yibo futhi ababa khona ikubona ama structures wabo ku provincial level bayahlangana ubona kanjani bombana abantu ababephethe yibo futhi abasaphethe lamanje kusehla kusiya phansi ngenxa yalokho ama structures balawo kodwa basazama ukuthi bangayi ekhethweni angithi lo ngumbono wami njengomhlaziyi wepolitiki bazama ukuthi bangayi kunkomfa yabo ngoba bangaya laphana uyazi ukuthi inkomfa iyaxabanisana indaba zezikhundla and bangaba infiltrated kodwa ama structure ukuba lawo balawo
manje ibandla nxalingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kungela ma structures kuyahamba njani
balawo bona ma structures yikho ubona makungukuthi bayavumela baqoqe abantu benelisa kubaqoqa abantu ukuthi ama structures akhona eyinye research sibonise ukuthi ku by election abantu abavota ku by election aso bantu njengabantu abakuma structures and sibonile ku by election ukuthi bazamile ngempela ye umsebenzi wasekho ukuthi balwisane lezana kodwa sibone futhi iresearch leya nge Afro Barometer besithi mawukhetho lungaba namhlanje bazothola amavoti athe xaxa wedlula awezana so konke lokho nje ngisakubonisa ukuthi inkulumo yami liyane ama structures balawo ngiyitsho ngoba kukhona okubonakalisayo ukuthi ye wona nanka ama structures akhona ukuthi bethabala ama structures i PR abayisebenzisayo ngenxa yokuthi mabe bona boni text yalapha ba-operator khona babona ngathi kungabasiza ukuthi betsho kanjalo ngoba babona ingathi umthetho lokunye lokunye kuyasetshenziswa ukuthi bavalelwe ukwenza kahle into zabo ze-politics baqhubeke njengabo bonke abantu beZimbabwe kodwa ama-structures balawo yikho ubona bekwazi ukuthi bamobilize abantu ngendlela ababamobilize ngakhona ngiyabonga msakazi labalalela emakhaya
Alo ke nguSenator Khalipani Phugeni oyibandla leMDC njalo ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleZimlive.com lilodaba lokuthi uMoblessing Ali owabulawa ngesihluku engaba wabulawela imali eyi-$5 engamadola kwele Melika eyalahleka eBhawa lapho ayenatha khona labanye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezanu PF umnumzana John Baratza uthi abasakhulayo baleli bandla bazahlasela amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change bengaqhubeka besenza athi ibudlwangudlwangu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani bakithi, sanibonani mahlaba ezulu. Abalaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lapho bakithi lichakwane elikhulu ePlumtree esigabeni sakusuho ukhanya nincuku. Njengehlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje, ngabe kwenzeka nke ngibuza muze lendoda kumbe lamadoda amabili uchuma lobelieve ugawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona sisi umnangako wathatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esayidini labo ngingazi kumbe bashiya harare kumbe bashiya kuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka lekwe ngapha esayithi ngethe mathebelelendi ngiqale nje emgwaqweni umgwaqo ifile ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi kagovernment konke abantu bayakhala esimaye maye ngapha la ngapha basibeka nokuthanga nje idata nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafoni nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana uhulumende kodwa bayabayanga kusumanga lo muntu ethi development ikhona impela kulo ukuthuthuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi lizwe ene bese sizizwa uchuma ngabe kuthiwa kuya ngeyamphendule impela ukuthi uthi yena amakhiwa iwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushiwa apha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi impela ngoba thina sasifilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we are not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwapi la makhiwa ase uyise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo mpela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwapi kahle kahle angibonge bantu bakithi amen kuleyo ndawo
basakazi abalaleli beStudio 7 ninjani okhuluma ngofeli iqiniso khuluma Johannesburg ekhaya uselupane ejabhiwa ekana na indaba kamnankagwa okuthiwa yileader indaba emangaza kakabi ukuthi etshela abantwana from 5 years to 12 years abatshele ukuthi kumele bafunde bebe ngama-scientist okuthi balungise imbhobhu yokugcubula ama-pharmacina okugcoma elida e-professional leader mpela umuntu ophelele emqondweni etshela umntwana osesikolweni ngaleyo nto leyo ukuthi umntwana akahlala esempini akahlale ezilungiselele impi akukho yini esiyifundo wayengabatshela zona ukuthi abafundele zona ezibatshela ngezifundo zokuthi abalungise into zokubulala abantu beZimbabwe yasuthika bafuna izwi lakhiwe yena ubhizi ukufuna izikhali kunye ne-deputy yakhe leyo uchwenga la uchwenga manje la uhambile eSingapore ufuna lezo zikhali lezo ukuthi azithenge lezo zikhali kathi zizobulala bantu lezo zikhali zithengelwane ukuthi abantu kuyukuthi abantu beZimbabwe bayalamba abantu beZimbabwe bayahlupheka why should le imali ingazange yathathwa yase yasilungisa abantu beZimbabwe imigwaqo ifile imavotovoto imigwaqo amagodigodi amapotolo why le mali ingathathanga yalungisa phakathi eZimbabwe isiyathengela abantu isikhali ithengela ukuthi ngoba kutheni utreke nabantu uphusela abantu ukuthi manje ngoba yena sekathenga izikhali ungathi phela kukhona la uthubenga nale president yakhe umnankagwa indiva abayitimbuka abayithuze emqubeni ngathi kukhona nje ukuphusela abafuna ukukwenza ukuthi ngoba nabo sebesiyathenga izikhali abantu bakithi asibambaneni isida lapho esikhulu yizani sekube lokhu sikhumbana sikhumbana asibambaneni sikhipheli lesi sida lesi esiyizani yiyo nje inkinga ekhona lapho kuphela nje akukho okunye okuningi into enkulu into enkulu okumele ikhishwe yizani ngoba yiyo eyancindezela kudala namanje sancindezela ababengayiboni sebeyayibona
linjani balalela bahle kustudio lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abeccc triple c bandla elihle meleke ibandla elihle triple c yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho ngestrike lesesenzakele ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema universities kodwa lathi ke silahle phansi ma teacher abangazange behambe ku strike bazali abangazange behambe ku strike ngoba istrike lesi besisinceda kungasenani izanu mina ngabazikhukhumize bethu abantu abastrikanga inkinga nansi strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abaye emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abanganani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azangebelandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu p f isiyehlulekile since 1980 aba ababusi bayo sebezifana lo Nebukadnezar. UNkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years. Izano isingu Nebukadnezar ejeziswe nguNkulunkulu. UNkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani. Nxa usidla utshani usuyinyamazana, you have entered animalism away from humanity. Awusacabangi ezombuso kakahle, ezepolitical agenda awuselayo, i-social content awuselayo, ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo, into okuthiwa i-economic integration awusela, i-religious respect awusela, aba-advise abantu bezano batshiyenini. Zwaningi-ke i-triple CC yalinxusa ithi lina buyanini ngobuningi whether ngwezaph ngwezano lijoyine lithule ebhokisini next year come 23. So kungaba le nguquko sizasukuma, kube le nguquko siyevota, kube le nguquko sesiyakha-ke ilizwe lethu. Ngiyabonga amahlaba ezulu.
Livuka njani endaweni zonke, kakhulu ke sibingelele abasakazi be-Studio 7. Siyabonga, siyalibonga kakhulu ba-Studio 7 basakazi, sibingelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli. Sibonga kakhulu u-18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethekeni lokhe emhlabeni lami esigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo anti nabomkhulu uhlelo esasikhala ngalo lwezithupha lamabhedi konke lokho uhulumende usecwekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezo ncwadi. Asambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakampena, uhulumende mne noma ekampena kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise iy'ncwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu. Asambeni ngobuningi, akubhadalwa mali, uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolusizo lubuye kunendabo khonapho. Kakhulu lama 15 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi, mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokhu obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizakuqalathi ngigcine kuphi. Kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezibafe, ukuthi sizamvotela noma soze simvotele nakanandaba lapho, yena uvule ukuthi sibe lezinc zethu. Asambeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha eZimbabwe, asambeni kuzaba yinto ephelayo phela. Noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe ubamnangakho asozabuye ezokuthathela isithupha sakho, kodwa okusalayo zabule isithupha sakho. Siyabonga.
Alawu-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Ukwenze Melika, bekule micimbi etshiyeneyo elizweni leMelika izolo phambilini kwekhefu lanamuhla elokunanzwa ukukhululwa kwabensundu ababegciliziwe ilanga elithiwa June 10th. Ukucubungula okunengi ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Ikhefu elibaluleke kakhulu ebantwini abansundu elizweni leli eleseMelika ngoba islavery yaphela ngalolu suku, njalo yilanga esiselebrate khona ukukhululeka kwabantu abansundu. Singathi ijeni esihanjwe ngabantu abansundu inde ngoba sibone ukulwisa belwela amalungelo wabo endaweni eziningi kusukela ngama-civil rights ngesikhathi sabo Martin Luther King, lapho umuntu omnyama wabengavunyelwa khona ukuvota. Njalo i-discrimination ingathi ubandlululo belulu kukhulu kakhulu, kodwa sibona ukuthi hhayi, sesike sagcina lathi silayo umongameli onsundu u-Barack Obama, and khona manje sino-vice president onsundu u-Kamala Harris. Kuyatshengisa kakhulu ukuthi intuthuko abantu abansundu ilokhu isiya phambili. Esingathi thina igephu yobandlululo iya ilokhu incipha phakathi kwabansundu labamhlophe. So lilanga elibaluleke kakhulu elijajulelwa ngabantu abansundu bonke kuleli lizwe ngoba lilanga elikhombisa ukukhululeka kwabo, and sibona iprogress kakhulu isenzeka ekuthini ubandlululo obelukhona alusekho, ngoba sesiwazi ukuvota, njalo sesiwazi lokuthi si-holde ama-position aqhakathekileyo kuhulumeni.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani, balokhu bebandlululwa yini, ikakhulu nxa sikhangela ukubana inengi likhanya lilokhu liphila nzima, bayabandlululwa yini kumbe yikukhetha nje impilo abayiphila?
Njengoba ngitshilo ukuthi kuthathe iminyaka eminingi ukuthi abansundu bathole inkululeko lapha kwele America, ubandlululo lona lalo luzothatha isikhathi eside ukuthi luphume, ngoba abantu abaningi abesilungu bala lokhu esithi prejudice. Bona basishela ukuthi bona bali bangabantu abaphezulu kwabantu abamnyama, so noma imithetho isiyakhipha ubandlulilo esingathi legally ubandlululo into engase uvumelekile, even nasemsebenzini i-discrimination into engavumelekile. Kodwa siyazi bana kule institutional discrimination lapho othola ukuthi basa balokhe besancindezelwa futhi okungasekho emthethweni, sengathi nje i-discrimination enziwa ngabantu ade bejwayele ukuthi bona yibona abaphezulu. Ngakho-ke kusazothatha isikhathi ukuthi i-institutional discrimination ebonakala maybe endabeni zokuthi even kuma-credit, ma uthi uthenga indlu uthole ukuthi ma umuntu onsundu unikezwa i-interest rate ephakameyo ukudlula umlungu.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.